sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine nhlazi ku 5 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezamandla olwezera solukhweze intengo yamafutha ezimota okwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla ezitolo. Inhlanganiso emela isebenzi iZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni.
Imbono yesilawo lathi njengezisebenzi.
Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa izolo, kodwa izakhamizi zilombuzo.
Besingakatholi isivumelwano esikhona abasilobelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amanzi la asebuyile ukuthi asoze aphinde ahambe futhi.
Wayengumlingisi njalo engusomabhizimusi kwele South Africa uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe izolo.
Zintathu izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson. Ngombono wami, uma bebheka umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Lwezempilakahle luthi kulabantu abangamashumi amathathu lanhlanu 35 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa 1091. Iningi lababhubhileyo abalitshumi 10 ngabakobulawayo, kulandele eManicaland leMidlands okubhubhe abayisithupha kumadolobho womabili. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lokhu liphezulu. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili 32,927. Lokhu sikudabalunye inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele balandele isixwayiso se-Commission yamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission, esokuthi amankampani kahulumende kanye lazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. Le-Commission ithi ukwenza lokhu ikwephula amalungelo oluntu. IZCTU yengeze yathi ikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi kulabanye abaqatshi asebebambela izisebenzi ezingahlatshwanga iholo, kanye labanye asebevimba izisebenzi lezi ukuya emsebenzini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imbono yesilawo lathi njengezisebenzi ebese sikubeke kwabasobala ukuthi esikukhangelele ukuthi uhulumende akabone ukuthi ijekiseni iyatholakala kulabo bonke abantu abayifunayo ngelambadalo, itholakale lula sibili kuzizalwane zonke nje ezifuna ukuhlatshwa. Kodwa bakhona ke abangasoze behlatshwe ngezizathu ezithiyeneyo. Sikhangelelanga ke ukuthi labo bantu bangabanjwa ngamandla ngendlela esiyibona ngisukusizakala okwamanje. Sesibona izisebenzi ezithize ezaliswa ukungena emsebenzini, zincitshwa ilungile elithize, sibona ama-benefits athize ayathathwa nxa kuyikuthi awula certificate that say vaccination. I see koke okufanele kwenzakale. Akukabi lomthetho othi umuntu wonke kahlatshwe ubengakazi ube khona. Nxa ungaba khona lawo umthetho esingawukhangela ukuthi awuyaphuli yini ilungelo lomuntu. Kodwa kwamanje ubungekho sibili sikhangelela ukuthi nje umkhankaso ukuthi abantu behlatshwe kube umkhankaso nje ovulekile ebantwini bonke abafunayo abantu bencedisana benikana information ekwanileyo ukuthi kuqakatheke okungakanani ukuthi umuntu ahlatshwe kodwa nxa kungakaze uhlatshwe asikhangelelanga ke ukuthi singancitshwa ke ama benefits athize kumbe waliswe ke ukuba uba lilunga lamakhampani athize kumbe ukuphathiseka emsebenzini ethize kayisiko ke esikukhangeleyo.
Izixwayiso zekomishini le liyibona zilandelwa yini?
Okuhluphayo nje ukuthi yona i-Human Rights Commission kayilamazinyo asiboni nje ukuthi kukhona ezakwenza ngemva kokuba isiboneke ukuthi lokhu asikho emthethweni besikhangelela ukuthi iparlamente ke aluba iyaphakamisela phambili ke le ndaba nxa siphume ngalolu hlobo.
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Igqweta likamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Tinomudayishe Chinyoka utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kabambi izisebenzi zakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe kodwa uChinyoka uthi uyenelisa ukukwenza lokhu kungaba lesidingo ukuze kwenqatshelwe ukubulawa kwabantu iCOVID-19. Amanzi awedolobho leGwanda avalwe ngeviki edluleyo aze avulwa ngolwesibili. Amanzi la aqale ukuphuma empompini ngolwesibili kwezinye indawo izolo ekuseni abikwa avalwa ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga izakhamizi okwabangela ukuthi ugatsha lwezamanzi olwezinwa luvale amanzi la. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube. Uthi izakhamizi bese zithwele nzima ngokusilela kwamanzi ikakhulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Aphume nje ngemva kweMunicipality of Gwanda sebehlangene lezinwa bakhulumisana bavumelana ukuthi amanzi avulwe yikho nje eqalisile ukuthi aphume.
Manje kuthiwani azavulwa okwesikhathi na kumbe azavalwa njalo?
Amanzi avuliwe okwemali iningi sibili engakabhadalwa ezinwa besingakatholi isivumelwano esikhona abasilobelene phansi ukuthi kutshengisele ukuthi amanzi la asebuyile ukuthi asoze aphinde ahambe futhi kumbe abuye azaphinde avalwe. Sikhangalela ukuthi sibe lokukhulumisana neMunicipality of Gwanda ukuze sizwe sibe ukuthi ngempela amanzi lawa abuye kwesikhathi esinganani ngamanzi ahlala ekhona kumbe ngamanzi azaphela, ngoba into esiyikhangalele ukuthi nxa kuyukuthi azaphela sinanzelela ukuthi sabe sibisela futhi engozini ebese sizitshela ukuthi sesiphunyukile kiyo, ngoba abantu bebevele sebethwele nzima kakhulu ngesituation enelathi siphakathi kwayo kuswela amanzi kakhulu sikhangelele umkhuhlane lo weCOVID-19 oyiyo odingakala amanzi ukubana nxa ugeza ugeze ngamanzi aphuma egeleza hatshi ugeze naphakathi kwekolutho. Akumelanga uthele ebhavini ugeza, kwayamele abe amanzi esingathi ngesilungu i-running water ebese sukeza iswela kwensuku ezithize kusukela evikini eliphelileyo kuze kufike namhla ekuseni lapho asekhona ukuthi bathole abanye kwezindawo emalokitshini kube kuyinto ezisa ukuhlunguleyo kakhulu.
Zona insuku lezi amanzi evaliwe umumo ubunjani?
Isikhathi lesi amanzi evaliwe abantu beGwanda bathwale nzima kakhulu, bebengabantu abebesebethwele ubunzima obungasaziwa ukuthi zindlela yini zokubulala abantu kumbe zindlela zokulitha abantu baphele baqedwe umkhuhlane weCOVID-19. abantu abanengi bebese bethwele nzima ikakhulu laba abantu abangala izindlela zokuthwala amanzi ngikhangelele into enjengezimoto ngoba amanzi ikakhulu abephuma eziboraneni ezilutshwane kakhulu kukanti khona ngale eziboraneni abantu ade behamba khona besawukha amanzi ubuthola sokuminyene okumangalisayo ukuthi i-social distancing ngiyana ekhulunywa iyofunekayo ekhulunywa yihu ibingasanako kangaka kukanti abantu futhi kube lokuphikisana ukuthize omunye sefuna ukukha omunye layithithi ufuna ukukha bagcina abantu sebethinthana kukanti umkhuhlane lo i-COVID-19 yabe ingafuni ukuthi kube lokuthinthana lokusondelelana kwabantu ngoba kunzima ukuthi ungene kusambuzi endlini ungenamazi ukuthi uthele lokhana uflash ahambe so abantu abaningi bebese bevele sebezingenele egangeni ukuthi ngomunye ngenye indlela futhi yokuspreada imikhuhlane ethize ngoba iganga lonke selivele selingcolise ukugcwele amaphepha egangeni ngikhangele into enjengamathishu ukugcwala egangeni indlela yonke ukuzindlela kuzindledlana lokuqumela konke lokhu akusahambeki kodwa kungayisiyo impilo evele yabantu beyijayele abantu bejayelele ukuzigezela kizo zonke izikhathi
umnumzana Movin Dube isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda njalo engusomabhizimusi kwele South Africa eyisizalwane sakwele Botswana uShona Ferguson obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshe izolo lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe kwathi abanye balandela bekunkundla zebulenjini abanye abalokhu bekhala ezimathonsi ngokubhubha kwakhe ngabe Zimbabwe abahlala eSouth Africa lakwamanye amazwe abathi kuningi okwakuncomeka ngomuyi iningi limazi ngokuphatheka kumidlalo yemfanekiso kamabonakude Ega Generations Muvango Lo Rockville ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makhorokoza ubhekilizwe Ndlovu uthi iningi labeZimbabwe belixhasa uFerguson ngoba ephethe kuhle umzimba wakhe ngokuqinisa eleziqwanga njalo ewulobalobe okuthiyeneyo okuthiwa ngamathathu ngesilungu kwabithwa liningi labesifazane kumbe abesilisa abaqhuba inhlelo ezifanayo uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba
Zintathu izizathu zokulandelwa kukaShona Ferguson ngombono wami okokuqala uFerguson yindoda ebibheke kakhulu umzimba wayo ijima kakhulu inamathathu izinto ezithandwa kakhulu ikakhulu ngabantu besifazana babebheka umuntu oziphethe umzimba wakho omuhle ngaleyo ndlela nabangamadoda abathanda ukujima babebheke le ndoda befisa nabo ukuthi ngabayafana na nayo kodwa aba kulezi nsuku nje abantu abangomama bayakhululeka babaze impela ubuhle bendoda uzumangale nayo so isizathu sakuqala leso isizathu sesibili ngokubona kwami yikuphumelela kwakhe kakhulukazi emsebenzini wokwenza izinto ze athi hayi uku-acta kuphela ungakhumbula okukhulunywa ngusilo makhe kancube kuthele indoda vele ibingekho eku-acteni kangako ngesikhathi nokhona but iqale ukukwenza ma ikakhulu sinaye yasingena yona yaba ngusomabhizimusi more than just umuntu opresentayo so kunokhiyana abantu bakhawukela babona ukuthi hawu lo muntu wenza into enhle kangaka engumuntu omnyama ngoba balushwana abantu abamnyama bagcina bekwenzile khonokho bakwenze kuhle okwesithathu yiyo ke leyo nto yokuthi ube kuphethe njani unkosikazi wakhe bebengabantu labanabo babili nokhona abathanda ukukhupha phandle indlela abaphila ngayo ngezinye indlela singathi bebephila phambi kwamehlo omphakathi bedlala behlekisana beshomisana ngendlela ezihlekisayo ezinhle ukuthi ma uyibukele into yakhona ungumuntu ongumama ubona ubaba othanda nawofisa ukuthi hawu kanti nami nje waye bengatholi ubabo nje bese usithi ma ungubaba sometimes iqiniso sempela usiba nejelasi ukuthi hawu amanye amadoda madoda aphatha abafazi babo kahle kanje. Into osaziwayo abaningi ungakhumbula abagcina sebebanjwa kuthiwa ube nalo mfazi bese banjwe seganga lalo yena akazange kubena lezo zitori.
Kulo bandlululo yini nxa izizalwane zeZimbabwe sezikwele iSouth Africa ukuthi ziyabe sezilandela labo abakulelo lizwe lanxa sibona ukuthi laye ube ngwelinye ilizwe kodwa abengaxhasi abanye babo abavela kwele Zimbabwe abaculi kumbe abalingisi bathatheka yini abeZimbabwe ngokuxhasa abanye.
Well ba kungela izinto ezinhle ngakini kuba nezinto ezimbili ezenzakalayo uyakhona ukuthi ube ngithathekile yebo sulokhu ubona kwabomakhelwane nokudla usidle emzini ungasafuni okwangakini okwangakini nje uvele ukwenyanye kuyenzeka khonokho bese kusiba nalokho ukuthi if kunento zabanye ezinhle kubomakhelwane ngakini zingekho kube ngulwana onyanyayo obe nomoya omubi uhlale nje ungumuntwana o-criticizayo osolayo okwenziwa ngomakhelwane so zikukabile kuyinto kwakhona kodwa ke esikubona kakhulu ngamaZimbabweans ukuthi ngenxa yokuthi i-arti yeZimbabwe kwezomdlalo seZimbabwe lese bhola for example aziphumelelanga kakhulu so abantu beZimbabwe ke basuke baba ngabantu benhliziyo nje yokuthi bahawukele kwabanye and akusonto embi njalo akusonto enhle kukakuphakathi laphakathi ngoba if kunjalo kugcina kuhluphe ekutheni khona bengasakhuliswa kwakubo usidle emzini usugqoke emzini usuzigcina ulala nemzini ugcina ungasalungiswa kwakho kodwa kona kungumoya omuhle kodwa ukuthi umuntu uma ebona omunye umakhelwane esenza kuhle ambuke if ethe wambuka abesefunda ayenze lokhu okwenziwa ngumakhelwane wakhe iZimbabwe in terms of okwenziwa ngabantu bemidlalo hayi sikhanyane asikho kakhulu kokwakithi inkinga ikwakhulu emathebeleni more than ngapha emashoneni ngoba emashoneni uzathola ukuthi kulabo Alec Macheso abaculayo le zinto ezingazenezwa Oliver Mtukudzi abagcina besiba ngama-international figures kodwa abemathebeleni mhlawumbe kukhonokho ukuthi siseduzane nobuhlobo bakudala ne-South Africa kukhanyani singapha kakhulu e-South Africa in terms of music neze-drama.
Lo-ke ngubhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezokulingisa njalo owake waphatheka kumdlalo kamabonakude waziwa ngokuthi Makorokoza ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje isikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uselaye amakhansila ukuthi engayi emfeni ukuze bakhuthaze izakhamizi zaleli dolobho ukuthi zingayi embuthanweni lapho okufiwe khona. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi ibandla le-ZANU-PF lincoma ukuvalwa kwenhlanganiso ezizimeleyo eze-Harare okwenziwe ngeviki edluleyo. Lo msakazo uthi unobhala waleli bandla umnumzana Obert Mpofu uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo ezikwezinye indawo zelizwe lazo zivalwe nxa zingaphanga uhulumende imininingwane yazo yokuthi zisebenza njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sambonani ngakuStudio 7, ngiyaphila kuStudio 7, tinjani kodwa khona ngapho? Hayi, namphilile. Likhuluma lo Kevin ngakusibanda ngibetsholojo. Akaliphosile lami ke ngizwe ukuthi liyake lingiphosile phila lami khona ngapho kuStudio 7. Indaba ehlala sikhala ngayo. Mina ngilesimanga sabantu bakithi. Abantu bakithi bakhala, into abayikhalela mina sezisithina abanye abantu sezize singasayazi. Into ekhona abantu bakithi kabake bezame ukuhlala phansi, behlangane, bebambane. sitshele ukukhuluma ngamanye amaqembu kabi iqembu lizosinceda kulolu hlupho esikulo eZimbabwe kabalazi ukuthi kumbe usifange izwi ukontesta kuzaphu izaphu mina ngibona ikahle ngendlela ngendlela abakhuluma ngayo mina ngalibona iphutha bawusifange izwi siza uzoncedisa abantu njalo silama ovethi silabantu bonke kanti njengoba nakunje abantu bazokhululwa ngubani izaphu mayivuka yiyo ezakhulula abantu yizaba yenza abantu ukuthi bephume ekungcuthungcuthu yonke abalayo leyo ngcuthungcuthu abazaphuma kuyo ngibona mina kuyiyo ezihamba isize abantu umuntu nomuntu kakhulume ngeqembu okilo lezano inje ilelungelo lokuthi izenzele izinto zayo laba lezaphu ilelungelo lokuthi yenze into zayo emaraphile ilungelo lokuthi yenze into zayo upeter labo lelungelo lokwenza into zayo imdc lelungelo layo okwenza into zayo thina into esikhalela asikhalele ukuthi sithole kuze kutholakale iqembu elizaba namandla ukuthi likhulule abantu ebunzimeni lobo esikibo nangiboni into nje eyingxaki ebantwini abantu bakithi ukuthi kasibambananga silokubandlululana kakhulu silokusolana kakhulu lento esiyisolayo kasiyazi ngoba uzokhuluma ukuthi leli lizakhulula liyehluleke abantu into enhle ukuthi kasibambane sihlangane sibe moya munye siyenze into eyodwa ngiyabonga Studio 7
salubonani msakazi lapha kwenshwazi kulamashotsha la lapha kwenshwazi babamba abantu bakhiphe icamouflage bese behamba besiyabamba abantu bebhoda bese bebatshela ukuthi bengakhulume bebathathela imali bengagqokanga icamouflage bebabamba nje bebathathela imali
kubalaleli besizini abasakazi ngitsho nje konke abesithuthi seveni lomuhla kezulu ngifisa ukuthi ngiphekele amazwi ikakhulu akhangelane lali inhlanganiso le kuthiwa ngiyama-opposition parties i-Polat le sithenga abantu ngezimota Polat veleka injongo yayiyenelanto eyenzayo kayilahlekanga kukhonakhana ekwenzayo yikubona uchamisa upresident wabantu engazange athande vele ukusondelela khonapha kwavela wakubona kuqala ukuthi vele injongo yakho ikudilize i-opposition ukuthi izokhokhela ngomnankakho enkulumweni akulanto engapasi ikhokhele ngomnankakho kwaye vele edinga khona lokuthi ayinike uchamisa amaofisi amahle amnike imoto enhluku yomalisayo abe sebemtshela kokukhuluma bese sisiba yi-opposition e-controlled ekhuluma loko kufunwa ngobusayo lokona okusebhitheni kayisikho lokho umnankakho ayokufananisa lakho kayisikho kwe-labour party lelokuzent i-conservative akuhambelani lokona kuphucukile lokona katshelwa okukhuluma ukhuluma kufunayo kodwa-ke lokhu kwakithi iyizivi zelokuzent futhi singathi kumbe vele bavele bathengwa khona kudala baqasa bathengwa ngama-kip-kip kathi sebenikwa-ke izinto ezizababamba ukuthi bahlale kuze ngupholadi nxa kulezinto ezenzwayo sebetshiya kube udayi kathi sesiyavotela ukuthi
hawu sanibonani ku-studio 7 kungaba kuhle maniphilile lonke nabasakazi bethu ku-studio 7 abasikhiphela iindaba ezinhle sikucelayo ukubambana elizweni lakithi ukuze kukwaniseke ukuthi sitha siphume siyi-ZANU-PF kodwa thina singaqala ukungabambani lokungazwani omunye ethutshe lokuthi votelani usibangilizwe omunye ethutshe ngokuthi votelani mthwakazi omunye i-MDC kuyoba nzima the more thina ma singazwani sixabana i-ZANU-PF ithole ipower okwamanje kuyadingeka ukuthi abantu babambane iphathi esiyaziwe engaba ngunumber 2 i-MDC alliance so asitrayeni ukuthi ma sifisa ukuthi ilizwe lakithi liphumelele asingeneni sonkeni ku-MDC alliance lapho kungaba lobungcono kungaze kuthiwe i-MDC ngeyabelungu akunandawo abelungu vele kudala besabusa imisebenzi beminingi elizweni bekuright kodwa kwamanje sokubusa i-ZANU-PF ilizwe asibone kusiba lokuphumelela
siyalibonani bathungameli be-studio 7 ngibingelela kwezimbabwe omuhle oswela ababusi ngisithi mina kubabuchamisa sicela ukuthi enze kahle sibili abone ukuthi ama-voters roll enzwe kahle abone ukuthi ukhetho abazibambeli kubanjwa ngama-organization azimeleyo ukuze phela singawina singathathelwa akusebenzi ukuthi sibe simvotela bamthatheli aye ekhothi ngezano akusincedi njalo kumele sicabangene ukuthi nxa kusenziwa ama-election kulabantu abafayo bebulayelwe ukuthi abe-MDC singandisa amangcwaba nxa kusehlula ukhetho lungavumi ungavumi ukuthi kuvotwe akume kuze kulunge konke silomnyama ngoba kulabanye abathengisa abazenza ama-opposition abakuzano PF abakuthi ukhetho alwenzele uright so babachamisa sithembe wena sicela ukuthi uthungamele njengomuntu obonayo ngiyabonga mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye ngisibingelela udadewethu uMakhanye enkayi sithi phambili nge-MDC ngibingelela abasekhosini ngibingelela unsingi uThabane bonke be-MDC ubaba uBhebhe enkayi ngisithi ngaphambili nge-MDC but kumele sibone ukuthi senze into ephumelelayo ye ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, siyalicela ukuthi lingathumezi imilayezo ekhuthaza inzondano ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika usibalo khulu wesiqinti seNew York umnumzana Andrew Cuomo uqhubeke esala ukusuka esikhundleni sakhe lanxa sebebaningi abathi adedele emuva ngoba isetheswa amacala amaningi okubamba abesifazane bengafuni. Umongameli Joe Biden ongumngane kaCuomo laye umcebise ukuthi achiye isikhundla ngolwesibili kulabafazane abambalwa abathi uCuomo wayebabamba kubi njalo ekhuluma amazwi angahloniphiwo. Ugatsha lwezemithetho lwacubungula udaba lolu lwathi kulobufakazi bokuthi lakanye wakwenza okukhulunywa abesifazane labo uCuomo. Kodwa yena uCuomo uyalandula lokhu. Kolunye udaba umthetho wokwakha infrastructure bill obusuvunyelwene ngabamabandla omabili ama-Republicans lama-Democrats usumiswe kancane ukuya phambili kulandela ukungavumelani ngezinye iziqa zalomthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Msakazi, eqinisweni kunzima ukuphendula lowo umbuzo ungelabufakazi njalo ungazange ngibone into isenzela. Kodwa kangibuye ngithi mina kakuthunqi ntuthu kungenamlilo. Ngakho ke ngibona ngathi singakayenzi isinqumo sokuba ukwenzile noma kakwenzanga, simphikele noma sivume ukuthi hayi liqiniso lokwenzekileyo siyabe sisuke sagijima saphambili. Kukanti ke ngibona ngathi oqakathekileyo khathesi ukuthi ke sithiye indlebe njalo sike sinikeze indlebe labo abeza lalokho ukuthi bathi badlwengula, kasibanikezeni indlebe lanxa sibuza ngendaba yabo, singabuzi ngendlela liyana engathi siyasola ukuthi hayi cha umnumzane lokhu angeke enze into enjalo ngoba ngumuntu ophakemeyo owazakalayo kakhulu lezikhundla, njalo kakuthi ukuthi abantu laba abaphezulu kabagange yibo kakhulu abagangayo njalo balendlela yokufihla ukuganga kwabo besebenzisa indibilishi.
Nxa sikhangela amacala awetheswayo ugovernor Cuomo sizwa kuthiwa okunye ikukhuluma lokunye okungayisokubamba esizwa kuthiwa kwenzakala. Nxa ukuqathanisa lokwenzakala ekhaya eZimbabwe ekhaya lalapha kwele Melika,
ngibona ngathi kuyafana msakazi. Njengoba ngishilo emindleni yami yokuqala, nxa kunamacala etheswa abantu abanjengalaba abaphethe izikhundla osomapolitiki, isikhathi esiningi basebenzisa amandla abalawo ngokuba sezikhundleni zobupolitiki ukuba baphike njalo baziveze bona njengabantu abalungileyo, abantu abasebenzela abantu njengoba bonke babe besezikhundleni ze-public office. So ngibona ngathi kuyafana mina kakula mehluko. Izikhundla ngibona ngathi zisuka zibanikeze ubuqhalaqhala obuthize.
Lo ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi i-ZCTU ithi layo igcizelela ukuthi amankampani kahulumende kanye nazimeleyo akumelanga aphoqe izisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 nxa zingafuni. amanzi edolobho leGwanda aze avulwa kodwa izakhamizi zilembuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.